Umbuzo esiyasixoxa labanye lapha ngokuya kwesikhathi. Ngoba lapha khona baseAmerica sokusekhaya ngenye indlela. Ngoba kuthiwa anti isiNdebele sithakula muzwa ngalathuna. So kunjalo, mina sengile lapha 19 years, sesingcwaba abantu lapha phose. Emangcwabeni phose amaningi lapha e-Indiana. So siyakwazi laphana kulobani, laphana kulobani, laphana kulobani, nxa u-driver nje dula. Abantu laba ababesithi sizabuyela ekhaya, kodwa 15, 20 years, 25 years later, sesithola ukuthi sisekhaya, sesilabantwana, abantwana sokutshintshile. Ngicela. Kodwa ukufisa abantu bayafisa sibe. Ukufisa siyafisa ukuthi ngabe kuyalunga sibuyele ekhaya. And ikhaya langikhona nje walingalungi, kungalamali. Uzathi uhambele $10 yakho ufice kuthiwa siliphepha. Ngicela. Angeke uhlale endaweni enjalo. Akula magesi, akula sibhedlela, akulani, akula fuel. Uhulumende lanxa abalimayo uyakwanisa ukuthi akuthathele umumfu. EZimbabwe phela sesinjengama communist countries abanjengabo North Korea labo China. Yikho ubuwe osobukhona ukuthi vele sokunguntando wayephikiswa yina enye indlela vele engazake ibona kahle. So akwekathesi sihlezi sibe.
Qathanisa le mpilo yalapha singathi kambe lokho esikhatshana okunganani ekhaya. Ungacabanga nje ukuthi lapha kungacitshwa amagesi nsuku zonke. Ayelayithwa ebusuku abantu sebelele ezimpompini kungaphuma amanzi.
Ya, yazi ukuthi ngale abantu abasembusweni njengoba ujele ukuthi siqathanisela la abantu labana kabalazwelo kabalabo ntu kabala yonke into nje kabazinuke makhwapha kuyethusa nxa usithi thina lapha sisemzini kodwa sesikubona kungcono kakhulu ngoba ungasuka athe sethi ekhaya zonke zona lezi zinto lama prizes lani ngemva kweviki uyabo sugijima usobuya nga sovele usithi usubona kungcono ngapha ngoba uzathola isinkwa. Isinkwa se-75 cents ulalo ndlela.
Kambe uthi singathi kwenziwa yikhonokho ukuthi vele eZimbabwe ngelinye lamazwe asathuthukayo ngakho alinothanga.
Ngaka ngathi ngikhuluma labanye ngathi iZimbabwe kudala ngabo 1980 sasinga ngelinye lamazwe athuthukayo. Kanti sesibuyele phansi sesingaphansi kwenye kwesinye isilinganiso esingaphansi kwamazwe athuthukayo. Ndiyabo. So ayisikho ukuthi silizwe elithuthukayo ukuthi sikhona sizathuthuka. Silakho konke eZimbabwe kufanele ukuthi ngabe kukhona. Abantu ngabe bangaphila ngakho ukudla, akula konke. IZimbabwe lilizwe elincane, kodwa ngokuthi akula management eqondileyo elizwe, imnotho welizwe usebenzela kulabo laba abakhulu abalezi sezinkulu, abalama positions. Lilizwe elile promise enkulu. So ungakhangela ngo-1980 ukhangela amazwe anjengabo ithayinile Singapore, you know, even khona le lokhu zene Rwanda in a short period of time sebethuthuke baphezulu sebekwenye indlela ntebo amazwe vele asasiphambi kwawo. So kusweleka nje ubuntu singabuyela ebuntwini kungaba ngcono.